Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 7 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Financial sector is stable with the foreign currency option performing well.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka okujabulisayo lapho esethula amazwi akhe umbiko oqhakathekileyo wesimo sesizwe state of the nation.
Okuyindalo sithi kabaqhubeke bephendula kade balindele ukunanela ngesikhathi esikhonte.
Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo lomvundiso ngoba bengathengiselwa okungavuthwayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lisaba ukuba lingaginywa nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo.
I-MDC ithe iqala liyakwazi ukuba uGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president bala bathi amashoni amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Ngamele Emmerson Mnangagwa aza ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodumo lokucansa kwentengo yempahla lokuwa kwesindo semali yelizwe nxa icathaniswa lemali kwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika. Iningi likhala ngokuthi impahla yezitolo zithengiswa ngedola leMelika kodwa iningi lezisebenzi zihola ngemali yama-RTGS wona angasathengi lutho loba ukubhadala indleko ezifana lamafutha ezimota, imithelo ezindlini, inhlawulo yabantwana yezifundo ezikolweni nako konke okudingwa ngabantu empilweni. Wonke lokhu Mnangagwa akazange akuthinte embikweni wakhe wesona esithi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthuthuka okungcono kulanyakenye kungelani lendubo ezidalwe yi-COVID-19 lezi jezo zomnotho athi zabekelwa ilizwe namazwe athuthukileyo anjengoboMelika.
The higher predictions are premised on the good 2020-2021 agriculture season.
Umnotho wethu uzakhula ngenxa yesivuno esihle somnyaka odlulileyo, imali ekhwelayo yentengo zezokwemba, intengo eyala ingakhwelanga le mali yethu elesisindo, ugatsha lwezemali lalo lwenza kuhle.
Financial sector is stable with the foreign currency option performing well.
Kubeke sithi ugatsha lwezokulima lolokwemba yizo ezenza ilizwe libe esimeni esingcono kwezomnotho ngoba zilethe inzuzo enengi ngokuthengisa izilimo lokwenjiwayo. Ethi umsebenzi omnengi kwezokulima uthuthukise ngabatsha bona athi bancedise kakhulu ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa iningi lamalungu edale ephalamende ikakhulu ababandla aphikisayo bathi lumbiko uyinhlekisa. Unkosikazi Lwazi Sibanda ongumeli wemathebelele North phansi weProportional Representation PR umunye wabakadebelalele uMnangagwa esethula umbiko wakhe. Yena ke uthi wonke ukukhulunywa ngumongameli akusiqiniso.
Mina bengicabanga ukuthi nxa bengathi bekidolarize idola so that isimo sibe right kumuntu wonke oseZimbabwe ngoba kathe sezithizi isimo sibi. Ukudla of course athi bakutholile emakhaya but kungasathi bahambe bethenga ichukela bethenga amasepa izinto ziyadura.
Lokhu kugcizelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Javet Moyo yena othe iningi labantu lidla imbuya ngoluthi.
Okokuqala ikuthi sikuma levels achiyeneyo. Bakhona bahlezi kakuhle ababona izinto zibahambela kakuhle. Bakhona nje abathwele nzima ikakhulu izisebenzi eziphansi. Imbono yabantu phakathi kwelizwe.
Engcishi ecube ngezombusazwe umnumzana Lubani Nondo uthi Loko kuchiwo kulumende akumangalisi.
Loko ngama statistics azikhulumela. Kungumkhuba we government ukuoverestimate economic growth. Sikujwayele vele lanesiye baya overestimate kungumkhuba we government.
Omunye wamalunga edale parliamente engwebandla liphisa ele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthe yena wamukele injabulo ukuthuthukiswa kwemizamo yokudala amathuba kwabesifazana embikweni wesona owethulwe ngumnankagwa namhla.
Into engiyizwileyo ekhulumileyo yinto eseduzane lenhliziyo yami, into ye-Women's Bank. I-Women's Bank thina sithi sifuna kube le-Women's Bank, sasikhangelela ukuthi kuzaba le-Women's Bank ezancedisa omama abakwi-informal sector. Njengoba likwazi ukuthi iZimbabwe vele is-highly informalized and abantu abaningi abakwi-informal sector ngomama.
Ngakho uphinde waqongosela udaba lokuba idala lephalamende kumele lizame ngazozonke indlela ukuba imithetho yelizwe iyalolongwa iguqulwa ngokuphangisa ukuze ihambelane lokumunyetho kusekelo sombuso welizwe esalotshwa kutsha ngomnyaka ka-2013. Uphinde waveza ukuba iparlamente evulwe namhlanje izamele ikhangele lokuhluza imithetho ethize egoqela olawula umsebenzi wokusakaza owe-Broadcasting Services Act, umthetho owe-Zimbabwe Complaints Mechanism ozakhangela indaba zokuhlukuluzwa kukaZulu ngabebutho leminye. Uthe sekusele imithetho engamashumi amathathu lambili ukuba ihambelane nalokhu okusisekelo sombuso welizwe. Wathi njalo ukuze umnotho uthuthuke ngamandla, uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokuphathiswa kwabalimi ngokwengeza amathalakitha okulimisa angaba zinkulungwane ezintathu lemitshina yokuvuna eyamacombine harvesters engaba ngamakhulu amabili. Kulandela ukuphumelela kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eVictoria Falls, ukwanda kwenani lezithekelele ezivela kwamanye amazwe, abakwamanye amazwe nenhlanganiso ezizimeleyo asebefaka izicelo eziningi zokwenza le mihlangano yabo kulelo dolobho sokunceda kakhulu ekutholiseni ilizwe imali yakwamanye amazwe. Umongameli welizwe wethule umbiko wakhe wesona walo nyaka engekho edala lephalamende esesigodleni sakhe esesithithawuze Harare ngendlela zebulenjini kulandela iziqondiso zelizwe zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende ubika ukuba ulaka lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus ezikolweni solusiba nganeno ngalezi nsuku. Inani labafundi ababanjwa igciwane leli libikwa lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwathoba minwembili 815 liviki. Abogatsha lezempilakahle babika ukuba eleZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni ye-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.4 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili. Ngesikhathi sokulungiselelwa kumsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima, ngoba belakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze ibasebenzele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ebobulawayo.
IZimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu seliqalile ukuna, kodwa abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngokuthi abananhlanyelo lomvundiso we-fertilizer okunakho ukubangela indlala emzini eminingi ngomnyaka ozayo. Umlimisi omkhulu emathebheleleni kugatsha lwezokulima uhlangothi olwe Agriculture Rural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni ukuthaze abalimi ukuba njengoba izulu seliqalile ukuna sokumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ongathola amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo
sithi kabaqhubeke bephendula kade balindele ukuhlanyela ngesikhathi sikhonde njengoba nezulu sinazelela ukuthi liyana lihambe isikhathi libuye kuzaba njalo njengoba sasho kuqaleni ukuthi lizabe ligilize ekuqaleni sikhangele ukuthi lizaba ngcono sokusiya phambili inhlanyelo ziyathiyana ngapha ngakunje sekuzikhuthaza ukuthi ngaba abalimi badinga inhlanyelo yamabele kumbe enyawuthi
unyoni uchaze ukuba uhulumende njengenhlala yenza lo nyaka wenelise ukuphathisa abalimi abathile ngenhlanyelo lomfundiso phansi kwenhlelo ezifana le intwasa
uhulumende uncedisile ngenhlanyelo yomumbu kodwa uyenika inhlanyelo elima i-eka kuphela umlando wokudinga inhlanyelo ngomlimi singakhala alubane ingekho emavinkilini ngiyazi siyaswela imali yokuthenga kodwa umlando womlimi wonke ukuthi abone ngenhlanyelo uhulumende uyancedisa ngayithuba limvumela athi ukuthi umlimi abe sekhangelela kuhulumende ukuthi uzancediswa ngenhlanyelo
unkosikazi Sethule Ncube wasemango esigabeni sangezansi emandebeleni ukhala ngokuthi yena labanye abesifazana abalanhlanyelo ngoba abala mali yokuyathenga emavinkilini enhlanyelo kobulawayo lonyaka uthi njengoba seliseula izulu ucele inhlanyelo yamabele lophoko kuzihlobo ezavunayo lonyaka
sanibonani bomama lisuka ngaphi
emagoli
livela kwenzani
ucele inhlanyelo
alikayitholini inhlanyelo njengoba kwezinye izigaba zomhlaba seziyitholi inhlanyelo
hayi sikayitholi
lithi kwenziweni
bengasincedisa abakwanisayo
Isikhathi sokulima somnyaka odlule abalimi abanengi bachaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe eze Grain Marketing Board ukuthi abanye izilimo zabo zatota ngenxa yezulu elinengi lo umnyaka akuthembisi lanxa ababona ngezomkhathi bathi izulu lizakuna okulingeneyo ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ibandla eliphikisayo eMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa njengokwenziwa ibandla le-PF Zapu ngelezanu nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ayisithupha abumba umanyano we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2017 kulungiselelwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka olandelayo. Umanyano lo wawukhokelwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai wayekhokela ibandla le-MDC team. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi imanyano enje yenza ukuthi kuncindezelwe abantu abadabuka eMatabeleland leNkabazwe. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kuyabasolisa ukubambana lamanye amabandla.
Ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bophandawonye uyachona ungalimanga sizamile thina njengabantu besindebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala ngegugurawundi ukwasayini accord ubaba unkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord sasebenza savunga ukuba ngo-deputy bempumalanga i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele president bala bathi amashona manenge eZimbabwe kaso zevoteli indebele wadethi ubaba Gibson Sibanda wamdeputizer uMorgan Tsvangirai kwezomtambara badethi uWelshman labo Gibson bamdeputize uMtambara kwezo Simba Makonde kusile mabambo uthi baba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela kutheke nqaso kuchaywa ikhu sokumele umphoko anjene ngoba nguye wayi authentic lead uMnangagwa sekichiwe umgabe sefakwe under house arrest bamgijimisa umphoko kutheso kumele kuthathe umakhuphe over uTsvangirai sefile omo onyo senchamisa labo magalela mafa bagi gijimisa uthoko zani khuphe
umoya uthi kunengi okungahambi kahle eZimbabwe
amandlebele eZimbabwe aphethwe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe ipolitical leadership osogoqela ukuthi laseboleni langa kuyiphi indlela kumbe kusemachurch makungama association awe Zimbabwe indebele liyahlala lingu deputy
kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumele sebandla le MDC Alliance uthi bayakusekela ukubambana lamanye amabandla akukhelwa ngabakhuluma ulimi oluthiyeneyo
amachona amaningi ayivele supporta izaphu i-Central Committee yekankomo PF zaphu kwawo sinamano lapho kune imano labantu abaningi yikho ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano sikhangile ukuthi emathebeleni nisaba athebeleni north ubulawa egwelo bakhulumisa indebele sethi siyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona uma salwisana le-racism kasimithi sathi sayiqeda du kungani khathesi sesivusa inketho abachali kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngitsho lesikolo esingazange siye church
umava uthi abantu kumele balimuke okwenziwa ngamanye amabandla
mahlabezu siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo ingani bazabhiwula imoto bona baphinde bepatshashwe lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenile bazuze ukudla
bambe ilizwe leZimbabwe liyangaphi njengoba amabandla aphikisayo ekuzela kangaka abadala bathi sizayicela isivuthiwe ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
ku-Live Talk lamhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana elizweni ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
inkampani ye-Google ithi izasungula inhlelo eziningi kuzwekazi le-Afrika eminyakeni emihlanu ezayo ithi inhlelo lezi zizabiza imali edlula amabhiliyoni amahlanu amadola i-Google ithi izasungula inhlelo ezizakwenza ukuthi kube lula ukuba abantu besebenzise ubulembu be-intanethi kuzwekazi le-Afrika umlobi wakwele-Tanzania u-Abdullah Razak Ghana nguye othole isicoco se-Nobel Peace Prize in Literature lonyaka unikwe isicoco lesi kulandela ukuloba kwakhe udaba lokuhlupheka kweziphepheli njalo langendlela abamhlophe abaguqula ngayo usiko lwabantu abansundu umnumzana Matt Helm umabhalani omkhulu obona ngokunikwa kwezicoco lezi utshele intatheli zindaba eSwedish Academy eStockholm ukuba uGhana waloba ngokujulileyo okubhekane leziphepheli waveza njalo ukuhlupheka kwazo umenzi kuthe uphinde waloba kabanzi ngokuguqulwa kwesiko labantu abansundu ngabamhlophe abahluthuna izwekazi le-Afrika uGhana owazalelwa eZanzibar ngomnyaka ka-1948 waphephela kweleBhrithane ngomnyaka ka-1960 ulengwalo ezilitshumi inkampani ye-Pfizer leye-BioNTech sezicele ukuba uhulumente wakwelemelika azivumele ukuba zijove abantwana abaneminyaka esuka kwemihlanu kusiya elitshumi lanye ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 umsakazi we-Voice of America ubika ukuba iPfizer yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo kusihlwa umcebisi kamongameli Joseph Biden obona ngezempilakahle uthi kuyenzakala ukuba kuhlatshwe iJackson le abantwana laba kusukusela ngolwezi lonyaka
ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bekukhangelelwe njengendlela yokukhankasa kwamabandla aphikisayo ngoba iningi labalandeli bamabandla la bengabahlala emadolobheni lapho okutholakala lula amagagasi obulembu be-internet emaphandleni kwazakala njengomthombo webandla elibusayo lezanu PF lapho kade kungelabantu abaningi abasebenzisa amagagasi e-internet kodwa inhlanganiso ezibona ngokwethulwa kwembiko zithi emaphandleni lakho sokulabantu abaningi abafinyelela ubulembu be-internet Ngalokho ukhetho oluzayo luzadinga ubuciko bamabandla ukuthi akhankase ebulenjini azwakale lalapho angangeni khona mathupha kodwa kufike amagagasi obulembu be-internet. Kambe inkundla zokuxhumana ebulenjini zizadlala ndima bani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye locubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Engubonayo ukukhetho lololuzayo luzabe lungani luchiyene kulo khetho esike sabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge-technology le lokhu phambili siba phambili. Ngokunjalo ngikhangelela ukuthi i-social media siyadlala indima enkulu kakhulu kungakhathaleki ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapha emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga. Ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke isisa lamaparties wonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media. Bonangani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke Mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso yonale ye-social media?
Mina ke ngiyabona phela ukuthi bayasebenza abantu kodwa mina ngilwana ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele ukuthi ngibani okhampene kakhulu or kukhona imkhonyo ovezwayo eyiwe egcina isenza kuphume impumela yendlela ephuma ngakhona ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabo Chamisa kwakulaleye ilunga lelalenza iphathenje ukuthiwa nguNkosana Moyo elingazange likhankase kakhulu. Kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonokho ukuthi sibone ukuthi in fact kwageshwa ngakhonokho ukuthi abona lwana ongakhampeniyo vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa isikho kwaphumayo. Ayisikho kwaphumayo so kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapende laba kuthiwa ngabe MDC indawo yonkibe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakashi ngabarakashi abakamnakagwa besukela abantu sibanzima ku-social media ukuthi ikho yini khonokho okudetemina impumela yokhetho. Hayi mina ngimthanda kuzo omkhulu khonapho so lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kusithi yona i-election kuyisisenzwa ngenye indlela kubuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-internet?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngingathi kanti ngike ngingani ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleli ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesithuza namhla yiziphi. Sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unje obani kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli sikhuluma ngendaba ye-social media sikhuluma konke ukuthi abantu bamele bangene bonke ku-social media amabandla akhankasayo angene ku-social media kodwa mbona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba lelo gate uselikhona le network sikhona kusho kulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye yiko kuqakathekile kakhulu emumini wemkwethu ngapha emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama-hashtag kungasebenza yini?
Mina njengoba ngithilo egandi ndakuwe Gawule, mina ngumthandabuzo omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokutshintsha eZimbabwe kumbe inguquko ngoba ke sibonile lokhu kusenziwa ngizobuyela futhi kumbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba yiwe sifunda kuwo angithi sikhumbule inkalatha yomsebenzi owenziwa for example ngomoyi uTsvangirai kuzokutshintshwa legama lakhe zokuthiwa Morgan is more ziphika zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni impumela ayisabanga yiyo esayibonayo so angikholi ukuthi vele into leyi Zimbabwe about ama messages of campaign or amazwi asiwe bantwini ama programs asiwe bantwini nento ezifana lezo iZimbabwe ibanjwe iZANU-PF so ibambe xhaka mpela ukuthi okunye lokho kwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimizer election result engayenziwa engaphunyiswa election lo indlela ebuhlungu kodwa i-reality yeZimbabwe yakuphinda futhi
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi mnumzana gawule ungasigqibela uhlelo nositshele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu
mina engikubonayo thina njengamaZimbabweans uNdlovu ukanya yena ule concern yakhe ngabe kumbe enjengami ukuthi lami ngabe ngilela micele ngilibekela endibekele engimakilo nje ukuthi ngithi mina ngikuzana uPF yena kuMGC bese sinxaxa kanjalo ukuthi elami ivandla langasisebenzisile kumbe i-social media at the end of the day kahlawina but asikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala indlela kuphela ukuthi imbiko ngafikiswa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo ezukuza nami i-social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa yiko ngikubonayo khonoko
umnumzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezana uPF ubexoxa endawonye locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC yabo
Ngokwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi lisekela uhulumende kaZulu kwele Sudan kulandela imizamo yokususa ngenkani amaphethe intambo zombuso. Uhulumende wakwele Sudan uthi abazama ukuhluthuna intambo zombuso ngenkani mhlaka 21 Mpandula ngabalandeli bowayengumongameli u-Omar Hassan al-Bashir. Walbashir wasuswa embusweni ngomnyaka ka 2019 kulandela ukuthengisela emigwaqweni kukaZulu wayekhala ngombuso wakhe wochuku owamanje uvalelwe entilongweni eHartoum umelele ukumiswa emthethwandaba owe-International Criminal Court lapho azakwetiswa khona amacala ambalwa akuqela ukubulala abantu abaningi ukuthuthuzela impi ukwephula ilungelo loluntu lokunye sekule minyaka emibili kulo hulumende kaZulu ophethe intambo okhangelelwe ukuba uzakwenza ukhetho ngomnyaka ka-2024 uhulumende wakwele Melika usebenza ndawonye lohulumende lo ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo kwele Sudan njalo uZulu azibuse umnumzana Ned Price isikhulumeli sohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kubi kakhulu okuphose kwenzakala elizweni leli okunabanye abantu ababefuna ukugenqula uhulumende uPrize uthi elemelika lisekela uhulumende ophethe intambo okwamanje njalo kukhangelelwe ukuba uhulumende lo uzakwenza ukhetho oluzathakazelelwa ngoZulu kwele Sudan uthi okwenzakala mhla ka-21 Mpandula kubisela muva ingqubekela phambili kwele Sudan njalo kwenza ukuba uhulumende wemelika ancedise nzima enhlelweni eziqhakathekileyo kulelo lizwe kulandela ukususwa kukahulumende wakwele Sudan ngelemelika ukuba ngelinye lamazwe akhuthaza ubudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele elemelika lisekela ilizwe leli ngendlela ezijiyeneyo umnumzana Folker Pathes okhokhela abakwinhlanganiso ye-United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan uthi ilizwe leli libhekane nenhlupho eziningi uthi umnotho wakwele Sudan uyabhidlika akulandelwa imithetho ngemfanelo njalo kule mpi yomvukela eDarfur lezinye indawo umnumzana Pathes uthi kumele umhlaba wonke jikelele uncede ele Sudan ngendlela zonke ukwenzela ukuba kube le ngqubekela phambili kulelo lizwe lokhu kusekelwa ngumnumzana Price othi elemelika labanye amazwe abadinga uncedo ukwenzela ukuthi ilizwe leli libe lombuso kaZulu njalo abantu baphile ngcono uthi elemelika lizancedisa ele Sudan ekuqhubeni inhlelo ezizaletha injabulo lengqubekela phambili kulelo lizwe uPrize uthi kukhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho ngemfanelo ilizwe leli kube labamele indawo ezijiyeneyo edaleni lephalamende njalo kube lebutho likaZulu
lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka ukujabulisayo lapho esethulala uZulu umbiko wakhe oqhakathekileyo wesimo sesizwe, state of the nation. Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa linhlanyelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.